Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande obesiphake indaba ngelimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree.
Okwenzakeleyo ukuthi imota abezihamba ngayo yasicelwa ngamapholisa yasithathwa ukuthi iye Plumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona.
Uhulumende useze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya ebhalisa ingwalo ezigoqela ezokuzalwa lezithupha.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli kobulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ake abopha kwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla lesisi ePlumtree izolo. Isigaba sebulilima siza kuba lokhetho kuyona le impelasonto, kukhethwa abathathu abaza kuba ngamakhansila. Amapholisa abikwa befuna amaphepha emota kaKhuphe osowasuka kubandla leMDCT waqala ukukhankasela eleCCC. Ukhuphe lequla lakhe bavinjiwe ukusuka kuroadblock ePlumtree, kodwa baze bakhululwa ngemva kwesikhathi bengetheswa ngacala. Kesizwe isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Okwenzakeleyo yukuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ebulilima kuward 1 iZimbabwe Republic Police ivile roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapholisa acela izincwadi zemoto ezihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zidlula zisiya khonale ebulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota ade zihamba ngayo yasicelwa ngamapholisa yasithathwa ukuthi iye Plumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona. Ngenhlanhla kadokotela uKhuphe laye ikhona khonapho yona, kodwa bayihlekile ukuthi bayithathe. So sizama ukuthi sibuzisise ukuthi hayi bashaya leyo imoda ngoba bayayazi ukuthi vele idlula khonaphana zuku zonke siya kumakhampisi, bathi hayi i-oda evela phezulu. So lokhu kutshengisa ukuthi umdlalo lo esiwenzayo wama-by-election awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-state ukwethusela abanye ababaphikisayo.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibingelele umsakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ye liqiniso, ngikhulumile nami nje nginje la uGqirha uKhuphe. Ngithole umlayezo osuka kuNtando isikhulumeli sakhe sokuthi sebebotshiwe. And then kutheke ngokuya kwesikhathi wangithinta yena, kanti ngesikhathi bebotshwa ebeke wakhuluma nami, beke wangifonela khona nje kade edinga ukuthi angitshele khona. And then ungase ngithole imessage ephuma kuNtando ukuthi sesibotshiwe, ngase ngimbuza ukuthi ulobani wase ukuthi ulo mama uGqirha uKhuphe nabanye ke and then kwase kungamafonzi angasangeni ke. So ngase ngikhuluma layo mama ke wase ngitshela ke lethu ukuthi hayi sefikile ngkhaya kodwa yeva kwangathi nje akuzange kwaba kuhle. Akuzange kwaba kuhle.
Manje wena uthini njengosenator ngodaba lona lolu olokubothwa kwakhe?
Angazi ngingathini kuwe Msakazi. Kulelo daba ngikhuluma njengosenator, ngikhuluma njengomuntu ohlukunyezelwa umzali. Kubuhlungu ukuthi benze lokho abakwenzayo ngoba bezitshela ukuthi banamandla bengenza noma yini abayifunayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu khona ezulwini usahlele esihlalweni sakhe. Bahlukumeza umuntu omdala ngoba etheni, ngoba yonke nje lento ayenzayo kuconstitution, umuntu okuconstitution, iconstitution yamvumela noma ngubani ukuthi angaqala iqembu, angasupporta liphi qembu alifunayo, enze konke nje akufunayo. Bayathatha la amapoisa angazi bayathatha kuphi bezowafaka kithi la ezosihlukumezela abantu abadala. Ara nihlonipho nenihlonipho ukuthi ngu-former deputy prime minister lo ngumama owaziwayo umhlaba wonke uyakwazi ukuthi u-remission e-breast cancer. Bamtreate ngale ndlela, bamhlukumeze, bamthwalise nzima. Angikwazi ukuthi ngu-describe ngithi ngaphandle kokuthi ibuthakathi. Ibuthakathi obungeke bu-describe-eke nje. Sibuhlungu isilonda lesi abasivusa kimi. Nabantu nje, abantu bakubhekile, akula muntu okuthandayo lokho. Akula nje umuntu okuthandayo lokho. Kuyanyanya sanje ibuthakathi obuphindwa ngazi kangaki. Kuyabonga Msakazi.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Khaliphani Phukeni obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Isigodlo seZimbabwe eSouth Africa size sethula umbiko sisola amazwi esiphathamandla sezempila kahle eLimpopo kulelo lizwe uDokotela Phophi Ramathuba obonakala emfanekisweni wevidiyo ngeviki edluleyo etshela isigulane seZimbabwe sasikuleyo ndawo ukuthi siye kwelatshwa elizweni laso. LeZimbabwe lethule umbiko lesithi liphakathi kokukhulumisana lohulumende wele South Africa ngalolu daba. UDokotela Ramathuba wathi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abesigabeni asikhokhelayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo. In international relations and neighborly relations and diplomatic relations nxa isiphathamandla sakwelinye ilizwe singakhuluma sifake ibizo lohulumende wakwelinye ilizwe noma umongameli wakhona kusuka kube yinto edala ukuthi kugcine kuzoxoxiswana kuma-diplomatic arenas. So akusimangazanga thina nakancane nje ukusibona leso statement. Thina njengeZimbabwe Community South Africa silokhu sime ekuthinini yebo ye kule nkinga kwezempila kahle lekula kuma-migration. Kodwa-ke udokotela u-MEC bekungafanele aqonde isigulane. Medical ethics azikuvumi ukuthi isigulane singaphathwa nge-empathy nange-dignity. Lokho akunciphisi amazwi futhi awabekayo ewakhuluma nje nakhona sekungaphenduka kube yi-diplomatic rift. Kodwa ke kumele sizikhangele indaba lezinqa zonke from the beginning at a fundamental level, basic level. Umuntu ongudokotela ofanana naye u-MEC kumele abekwazi ukuthi ku-bedside yesigulana akusikho lapho kudingidwa khona indaba zembusazwe, ngoba leso sigulana asinawo amandla okuphendula ukuthi singenzani. Uyayawazi yena ama-channels aqondileyo ukuthi nxa kunenkinga okumele baqondane nayo uqondana kanjani kuma-diplomatic.
Liyawakholwa yini amazwi kahulumende weZimbabwe? Baqinisile yini ukuthi bayakusola lokho? Njalo singabona sibile bethatha inyathelo eliqinileyo ngalokho.
Hayi, vele kuma diplomatic ties kuzoba nalokho nalokho ukuthi kufuqwafuqwane kwesinye isikhathi kungazwana, kodwa basically kumele babuye letafuleni bayezama ukuiron out indlela yokuphathana bengomakhelwane. Singoba makhelwane kumele sibe nendlela eqondileyo yokuphathana. Yebo, phela vele iSouth Africa iyakhala okwamanje ngeinflux yama migrants avelela kweZimbabwe. Kodwa ke lokho akutsho ke ukuthi ke izizalwane zakwelakithi sokumele ziphathwe ngxele. Sesibonile thina kwabulawa uElvis Nyathi ngochuku olukhulu, asange sibone inyathelo elikhulu impela elitshengisa ukuthi sifelwe, sibulawelwe umuntu izizalwane zaseSouth Africa. Kumele sibuyele futhi sithi yena uhulumende wangakithi akazinuka amakhwapha. Okwenza abantwana belizwe lakithi bagcwale kuleli lizwe yikuwehluleka yena ngokwakhe ukuphatha elakithi life kwezomnotho, ku-collapse i-health system, nezomthetho nje, rule of law inga-observe, ezokuphathana kwezepolitics ziphathwane ngendlela yobudlwangudlwangu nokulwa. Kanti-ke nathi vele sizizalwane zeZimbabwe kumele sizilungisele inkinga zethu. So into leyi kumele siyibhalanse ukuthi singa gijimi kakhulu ekugxekeni udokotela.
Lisuthisekile yini ngendlela uhulumende weSouth Africa aphethe ngayo lolu daba ukuthi alulungisise?
Thina siyinhlanganiso besingakezwa yena uhulumende waseSouth Africa ukuthi uphawule thini, ngoba nxa sakhangela incwadi esuka ku-Department of Health sabona bethi hhayi abamgxeki ndawo, akulanto nje impela etheni.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo enkulu uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya elobisa ingwalo eziqakathekileyo empilweni ezigoqela ezokuzalwa izithupha lezinye. Iningi lithi licela ukuba uhulumende alusabalalise lolu hlelo ezigabeni zonke zelizwe ukuze kungabi lesiminyeminye emahofisini, kanye lokuthi abantu bathathe lula lezi ncwadi kungela bugwelegwele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Uhlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha oluqale ngomabasa lukhangelelwe ukugqitshwa ngumpandula, lamukelwa kahle ngubulawayo othi ngabe alumi ngoba luqakathekile. Isakhamuzi sakobulawayo uMandla Chuma uthi uhlelo lolu malungami ngenyanga ezayo, kodwa lusabalale lusiwe lasemaphandleni eziqintini ezihlukeneyo zelizwe.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli koBulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi. Ayikhona lokho okuthi uyafuna isithupha uthathe izinyanga uloko usiyalayina utshelwa ukubana ubuye ngelinye ilanga uze uphele uthando.
Umnumzana Maluba Mhlaba uvumelane lomnumzana Chuma ethi ukusungulwa kwenhlelo ezigabeni beni kuzehlisa ubumenemene lenkohlakalo yokufumbathiswa kwabasebenza emahofisini kamsitheli ukuze baphumise ngokuphangisa incwadi zabanye.
Kuthi ngabe yonke constituency ile ndawo lapho kuphiwa khona izithupha ukwenzela ukuthi abantu benjani bebe lamathuba ukuthi bazithole izithupha kanye lamabhesi, ngoba omunye umuntu uyaswela imali yokugada esiya komsitheli agcine engasa thola ngithuba lokuthi athole i-birth certificate lesithupha, njalo sokumdepriva ilungelo lakhe lokuba ngumuntu ovotayo. Siyacela ukuthi ama-constituency wonke kabe le ndawo ezokutholela abantu izithupha.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba kulilungelo labantu ukutholiswa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Into efunwa ngabantu ukuthi babe lamandla okuzibusa ezigabeni lasezigabeni, bakwazi ukuthi benze zonke izinto khona lapho, hayi ukuthi baye Harare, hayi ukuthi bagade besuke eFolosi besiya koBulawayo kumbe ngapi. Kumele zonke izinto zitholakale eduzane labantu, zitholakale eBhinga, zitholakale ePlumtree, zitholakale eBhayibhisi, zitholakale eGwanda, zitholakale eNkayi, zitholakale eLupane Tsholotsho. Konke kumele abantu bakufumane khona lapho, ngama-passports, ngama-birth certificates, izithupha, konke konke kumele kutholakale kuleyo ndawo. Ngakho ke abantu abakufunayo yikho lokho vele okufunakalayo lasemhlabeni wonke jikelele sokusetshenzwa kanjani.
Kulabanye abathintwa umbhuqazwe owe-Gugurawund abalokhe bengakafinyeleli ukuthola lezi ncwadi, abayibo abakhala omkhulu umkhosi besithi kabenelisi ukuzigadela amabhasi ukuyabhalisa koBulawayo. Ngakho-ke ngabe konke lokhu kwenziwa emahhofisini eziqintini aseduzane labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela idolobho leBeitbridge kusasa, lapho azaphawula isakhiwo esisandaqedwa esomngcele leSouth Africa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imibhobho esihanjiswe emapholiseni phansi kohlelo olwethulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abazanikeza amapholisa imibhobho engelamalayisensi abasoze babotshwe kuze kufike isiphose amakhulu amabili yiwo asefikile awombhobho 185 asehanjiswe emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisethulele yona ngeWhatsApp.
Solbonani basakazi labalandeli beStudio 7. Angilawo amaningi, just nje ngidingi ebantwini bakithi laba endinokuzwa bekhuluma kakhulu ngalo mdala lo othi unguNdebele waseNyameni Ndlovu. Ngike ngamuzwa lapha ekhuluma ngokuthi khona imiphakazi kakwazi ukuthi libandla vele likhona, ngoba kakazezwe lamaralayo, kakazezwe lutho ngakhona. So ngithi ebantwini besiNdebeleni lingamzondeli kakhulu umdala lo. Kungenzeka mhlawumbe umdala lo Mondoro Justin nje okwakhe wathuthela kwalaphana eNyameni Ndlovu, so yingakho engakwazi ukuthi lebandla lesindebeleni kumbe lemathebheleni libizwa kuthiwa umthakazi. Yikho nje into ngikubeke bakithi bantu besindebeleni, ngoba omunye umuntu uyenzeka uthole ukuthi enje njengoba engundebele uthole ukuthi akusiso sibongo sakhe vele leso, okwakhe nje umzukulu kondebele. Yingakho ibandla lemthakazi engalazi bakithi, simxolelene umuntu omdala usemnyameni bakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7, livuka njani? Mina lami igama nguAdolf Shaba. Siyabonga kakhulu Studio 7 ngenhlelo zenu ezinhle, lokusithatha lisibeke kwenzeka ezweni lakithi sakhile. Siyabonga kakhulu. Ngibuye ngithanda ukuphendula umama okhulume ngendaba yokuthi kwenzeka isikhukhula ethi mani mani i-punishment evela kuNkulunkulu ngenxa ye-Gugurawund. Hayi, lo mama engazozihlaza indaba ephakathi kwezwe kangaka. I-disaster kaNkulunkulu yenzeka nakubani nakubani, engazami ukuyithatha emanipulate iBhayibhile. Ngithi nosathane uqobo lwakhe vele yayenza le nto enziwe ngulo mama yokumanipulate iBhayibhile, lithathe lifunde ngale ndlela afuna ngakhona. Into yonke iyenzeka, kufana nokuthi umuntu engahlekelwa isehlakalo esibi kumbe afele kumbe abe involved engozini ukuze usithi hayi uNkulunkulu ompanishayo. Le nto ayilani, into eGugurawund yenziwa ngumgabe lezani PF yakhe elabo, futhi nabanye abantu bakide abesindebeleni ababekhona. Sikhuluma abantu abanjengabonkala babekhona entweni efana naleyo. So yena engathi uma kukhulunywa ngaleso sikhathi ngento embi le yenzeka eGugurawund, eyifanise njalo eyiselebrate ukuthi njengoba kwenzeka i-disaster komunye umuntu, sizibonile o-cyclone bangeniyela kubo-Tsholotsho, bangena endaweni ezihlukeneyo. into le efana ne national disaster singenzeka kubantu kungenani ukuthi wonile kuNkulunkulu khona into ethize ngoba labo bantu mhlawumbe abayenzakalelwe uzowakhuluma ukuthi lesidumbu sabo siyagqitshelwa zibonakale into nale ihambisana nayo ngapi lethe ground lento yena le ayikhuluma azi abanye abantu bangazosihlaza ebantwini emhlabeni kunje so
amavuko ku studio 7 mina ngifuna ukukhuluma ngalokho okukhulunywa ngubaba umbuso mhlanga lapho ubaba umbuso akekho umuntu ovotela iZANU PF so lokho kokuthukwa asiku deserve kodwa abantu abayinkinga yilaba abafana lo Thabo Mbeki lo Khalima Motlanthe ibaba bangela ukuthi sithukwe sihlupheke ngoba bona bayahamba bayabizwa bahambe bayele bayethi ama elections abe free and fair ngoba bekwazi ukuthi banikwa imigodi ngicela imigodi yabo ezishabani lapha uThabo Mbeki lo Khalima Motlanthe yiba abantu abarongo yiba ababangela ukuthi sithukwe hayi ukuthi abantu bayahamba nxa sesuka ngapha bevotelizana akekho umuntu osuka ngapha evotelizana akekho
lichona njani baba Ntunga hayi thina siyachona baba hayi umsebenzi mbona ngendlela osithatha ngayo izindaba ubeka sibile ukuthini ebantwini engabe siyafunda silaleli ngoba ungakhangela ama election la yenza kale gugu mahle kakhulu njalo iCC edliweyo la ngizwe ujakalo onguwe isikhulumele sakhona ubeka kuhle ngoba uyathi ukuthi bona labo basondeli kade ngabe lathi abalandeli sisebenze njengaba izikhulumele zamabandla singagcina sisenza lokho okokuthethisana okokulwa ikhangeleni ukuthi lo oyaba ewinile uyaba esebenza njani siphikisana njengakhona ukuze siye kuma-election mbona kungaba kuhle kulokuba sikhuluma kwesikhathi ufice sithethisana sithini ama-election ethu engabe ahamba ngayona le ndlela kwaba kubi nje kuphela kwaphana lapho kwachaywa khona ama-journalist hhayi lakho lokho kwaphana kwaba kubi kodwa ngeqiniso kungendlela ohambe ngayo ama-election abe mahle akuzwakalanga umsindo ngitsho
ye salibonani ku-studio 7 funelami igama ngu-Adolf Shaba siyabonga kakhulu u-studio 7 ngokupha ogawule ithuba lokuthi beqambele amanga izwe betshela abantu lento abantu abayibona nsuku zonke ngoba lento e-political violence abantu abayizwa bayayibona bayibona every day yenzeka yonke indawo ikakhulu manje ebulilima kulezinto eziningi kakhulu ezenzakalayo so engazama ukuqamba amanga engumuntu omdala kodwa hhayi ake kuze kuba sendawo abantu bayayazi yonke lento basuka bona bazi-expose emphakathini abantu bebekwazi ngibuye kule ndaba yabantu laba be-MRP bekhuluma izinto eziningi bekhuluma ukuthi umqondisi ukhulula abantu akeke besitshele ngomqondisi umqondisi umuntu ongeke wakhontesta ukuba ngukhansela wini besitshele ngokuthi ukhulula abantu ukuze sibone ukuthi umqondisi lo ngumuntu othandwa ngabantu ngakhonteste sibone at least ukuba ngukhansela kumbe u-MP sibone ukuthi uzawina na ukuthi bakhona yini abantu abamthandayo abamlandelayo hayi khona nje abantu babeqina ukukhuluma ku-studio 7 ngiyabazwa kakhulu laba bezama ukuzifananisa labo-TCC khona ye iqoqo lalo liyake lizama ukuzifananisa komo kodwa ngeke lize libe yinkomo never i-MRP incane kakhulu kunokuthi kulabo TCC ukuthi ngasifananisa naye asiba ayibalwa verify le nto engekho
ibingelele salibonani balandeli be-studio 7 lani basakazi igama ngujoseph mgokeli bengicela laba bakhuluma kabi nge-MRP besicela ukuthi bake bayiyeke i-MRP siyazi abaningi labana abangabathengisi ngoba leli bandla le-MRP phi mangililalela kahle inceda abantwini bemhlubulweni wemathebelelendi and lifuna ukuthi abantu bemathebelelendi bengancindizelwa ngendlela abancindizelwe ngakhona ngitsho ekuqatshweni lapha usukisele ematitsheni ubonensi emapholiseni bantu zokukhulumisa itshona ulungu lolu lwangapha kithi sebelubulele so ibandla leli lilwela amalungelo abantu laba abaliphikisayo siyazi ukuthi bangabantu abangabathengisa abadlala thina hhayi laba bantu bemthwakazi bayekeleni impela bakhuluma iqiniso bazolikhipha eGibhithe noma kungaba yiminyaka engu-40 years kodwa bazophuma labanye bazathunguluka amehlo sebebaningi asebethungulukile bebona iqiniso ngiyabonga lisale kahle
salibonani bakwethu salibonani okokuqala ngithanda ukuthi ngivingelele bonke abasebenza ku-studio 7 nesinti ngiyalithanda kakhulu lisebenza kakuhle bantu bakithi ngokusibalela izindaba okwenzakalayo siyalibonga bobhuti bethu labo sisi khona lapho Cape Sidube ontungamili lapho ebonke lengabaqambanga ngamabizo sithi hayi inkosi yayibe lani madoda labo sisi libe lamandla angapheliyo lihambe lisinika izindaba ezenzakala elizweni lakithi laseZimbabwe
litshona njani isihloko kezo zonke izindawo lathi siyaphila ubuhlungu obukhona nje abantu baseSouth Africa sebecotshwa abanye ngama-citizens abanye ngabalamizi ukuthi baqondaphi kudaba lobuhlungu nje lusikusiza ubuhlungu lusiphathi kahle uNkulunkulu ngabe uyathontisela ilanga bekuye kuqande ngoba izwe lakithi bakithi kalela msebenzi sizale eZimbabwe akula msebenzi akula kuthi bazaqala ngaphi laba bantu becine ngaphi so siyabakhalisa sikhala labo siyabonga.
Hayi lati siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usenator wesigaba seSouth Carolina umnumzana Lindsey Graham uthi nxa wayengumongameli umnumzana Donald Trump engabotshwa athoniswe kuza kuba lomvukela kwelemelika. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela elokutshotshozela umvukela lolokusa amaphepha aqakathekileyo emzini wakhe.
Ukuhlaziya ngaboni ubufakazi obuqinileyo obenza ukuthi angaze athonisiswe. Ngilokho ngisakhangelele ukuthi kusadinisiswa. Balokho besamgombolozela nje bemgombolozela. Ngithi yena unjengentaba kathi sinqaye ngu-former president unjengentaba. Intaba leyana yokuthi awuphongi uyiqonda uyikhwele uye phezulu. Kodwa ufanele ukuthi nxa uzayikhwela obulokho uyibhoda 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 uzoyifika phezukwayo. So ke basambhodelela kathi kodwa ke ngezinto esezibuthelelwe ezikhona enxa ungakhangela uJanuary 6 insurrection leyana eyenzakala laphana nxa kuyikuthi sibili licala angiboni ukuthi uphuma njani laphana ukuthi angazigeza ukuthi kangilacala kulokhu mina nzange ngitsho lutho kulokhu anzange ngenze lutho kulokhu hayi wahlala wabukela i-television abantu bebulala isigodlo se-America. Yena enguye number one president yokuthi wayengabiza i-Air Force, abize i-Guards, abize konke lokhu ukuthi uyeqinisa into leya. Wakuyekela, wakutshotshozela, wakuthabela ukuthi kwenzakale lokhu. Angibona ngathi kulicala khonoko mina elingambamba. Okunye yikho khona lokhu uthatha esesuka embusweni, abeselayitha ama-documents aqakathekileyo ayimfihlo ayiwagcina emzini wakhe. Wayefuna ukuthi awenzeni, wayefuna ukuthini ngawo, wayewagcinelani khona ngale mzini wakhe. Lakhona lokhu kulicala.
Yena umnumzana Trump sizwa besithi ngemva kwezehlakalo zonezi usekelo lwakhe lungani lukhuphukile. Kungakutshengisani lokho?
Hayi, lokho okokusekelwa kwakhe ngiyakuzwa. Mina ngibona ngathi kungumlilo wamaphepha nje ukuthi kukhona khathesi ukuthi kuyaphuphuma ngoba kuzwakele ukuthi kuhanjwe wayasetshwa kwathathwa ama-documents emzini wakhe kuloji yakhe leyo emolo laka leyo. Kodwa ke mbona ngathi kusiya phambili kuza kwehla khonoko, kuza kwehla ngoba ama-elections akhona ngo-November. Usukela kathesi kusiyafika kuNovemba kuyabe sekulezi zinto eziningi ezinye ezenzakeleyo phakathi konazo. I-politics ye-America iyatshintsha masinyane. Namhla kungatshona kunje, kusasa kuvukeze kuyilokhuyana sokungokunye. So ke ngibona ngathi ukusekelwa kwakhe lokho kuphuphuma lokho okukhona kathesi ngokwakhathesi, ngoba ungakukhangela nje sokungathi kuyehla. Ungalalela lawa madoda we-Fox 4 news lezi Fox 4 bebekuphehla kakhulu. Kodwa ke kuthe ngemva kwensukanyana ezithize zokuthiwa khona kakukhutshwe ukuthi kwenzakaleni, kwenzakalenjani, basebengathi bayehla. Khathesi kabasakhulumi kakhulu ukuthi kuphambanisekile. Hey FBI ye kwanjani njani kwayale kwayale, sebengathi baphonga udobha nje inyuzi lapha lalaphana bebuthelele ukwenzela ukuthi isikhathi sabo sihambe.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha esigabeni seTexas. Isikhathi savuma basiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapolisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree. Uhulumende seze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingafuna ukusithola lingasithola ku-www.voaindebele.com.